sethuswe kakhulu inkulumo eka mnumzana uGutu ehlisa umonakalo owenzakalayo eGoogleground ukuthi kubulawa kwabantu abanengangaka ekwenze nje kube yinto elula kungana kwenzakalanga lutho. So kokuqala thina sethuswa ukuthi yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo nxa sikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana ngestrategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGoogleground yabamqoka nxa sikhangela amaphepha abo afakwa lasePharlament efakwa ngulo owayenguvice president ngalesiyana isikhathi ubaba uMohati ayephuma egcekeni esithi wona iNPRC ifuna ukuhlosa ikhangelisise lolu daba lweGoogleground yilo lomqoko njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywe ngayo kulungisiswe ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGutu khane phuma yena esehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho bezikhulumela eyedwa engumnumzana Gutu okumbe iNPRC isithintshile inhloso yayo lokukhangela lolu daba njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kulu daba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland singathi abahlukuluzwa indaba leyo yomqhashi ngakho ke sibona kuzakho kanzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqhakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqhakathekile ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqhakathekileyo kithi iyona le ground but nxa uGutu esithi kibo hayi ayisontele umsebenzi akutsho ukuthi nxa siyabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone
lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinileyo
thina ngokuzisisa kwethu ukuthi yona iNPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi i-5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi yinto eyamukelwa yi-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga kutsho ukuthi into esidingakala yukuthi bona bezehlukanise le nkulumo leka babu Gutu ukuthi engxenye bezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi yinto yenhlanganiso yabo.